Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya inhlale impumelelo yakho na evele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngubutangira uza ukuthi umgabe
inhlanganiso ye Afro Barometer ithi abantu abayisilinganiso esedlula amashumi ayisithupha ekhulwini i-64% bayamethemba umongameli Robert Mugabe.
Sikuqe into ekuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu kupolitical party uwedwa akusebenzi singcono sibambane izandla. Sithi lo nxa esitsha omunye abe khona ezama ukuthi agule umlilo ngoba sibonile ukuthi singabe silokhu esitsha sizabe silokhu esisilwa sikumakhona yethu wona lawo kodwa kuze kusiphutshele.
Abesifazane beZimbabwe basungula umanyano owe-Women Electoral Convergence 2018 bephawula umkhankaso we-Her Vote Wins 2018.
Odokotela benhlanganiso ye-Operation of Hope eyakwele Melika kuliviki basesibhedlela sempilo Central koBulawayo kuhlelo lokuhlinza abantu abazalwa belendebe ezidabukileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abayisilinganiso esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini 64% babikwa bemthemba umongameli Robert Mugabe, kutsho inhlanganiso ye-Afro Barometer. Lokhu kuphume kucwaningo olwenziwe yile inhlanganiso oluza kwethulwa okusemthethweni ngolwesithathu. Impumela yalolu cwaningo itshengisa ukuba ingxenye yabantu elizweni i-50% ithi iyathemba umsebenzi wogatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhlanganiso ye-Afro Barometer itshengisa ukuba kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini i-34% abathi kabathembi amabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngasikhangela lokhu yethola ukuthi i-PF yona ilama-members ahlala e-consistent. Okutshengisela ukuthi loba izo zisiba nzima njengoba sibona khathesi ukuthi vele i-economy ayisasebenzi abantu abasengathemba. Ama-members ayivele ahlala eyisekela kodwa iningi labantu elingafisi ukuthi lisekele izanum PF esikhathini iyalahla ithemba labo abaphikisana nani lezanum PF. So khona lokhu kwatshengisela ukuthi izanum PF isi-more popular kutshengisela ukuthi nje abantu balahle ithemba ukuthi basekele inhlanganiso ezihlangana lezanum PF ngoba izanum PF members kodwa abaphikisayo abaningi kodwa asomamembers a-consistent asekela inhlanganiso yombazi yodwa.
Uxolo ngocingo lolu obungacacanga kahle ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, enye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe, othi yena kunzima ukwamukela impumela yocwaningo lolu ngoba uZulu uyesaba ukukhuluma okuliqiniso ngalolu daba.
Ya inhlale impumelelo yakho na evele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngubutangira uza ukuthi umgabe awusozobuza umbuzo oqondane le-politics. Abantu abaningi vele bayabe bephendula umbuzo ngendlela wena indlela bona abafuna ukuthi wena ngenxa ukuzwe impendulo yakhona kodwa aba-researcher bafanele babe leli percentage singathina lena i-accuracy ukuthi benzele ukuthi babe leqiniso okuyayo yigqini.
Kodwa impumela abayenzayo phambilini kokhetho luka-2013 abantu bayiphikisa bathi hayi ngamanga kwaphuma kuyiyo uqobo, ungathini nalo?
uma kwendayo lempendulo zabantu vele kuthiyene lokho ungazi faka imagine nofela izinto zokuqala bayacila orita makara ola bonke bayacila kodwa nje akusizokuhambelana nje lokuthi abantu baphendula abantu vele bayaphendula bona besithi umgabe uyamthanda kodwa asisebenzisi ama-results eZimbabwe impumelo yakhona njengeqiniso elibheka iresearch yabo barometer.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Bekuphithizela emabhanga elizweni lonke jikelele namuhla abantu bedinga imali yokubhadalela abantwana esikolo ekuvulweni kwazo kusasa. Kodwa abaningi babikwa bengayitholanga imali ngoba iyasilela emabhanga. Abazali abakhulumele Studio 7 bebekhala ngokuthi vele kabalayo imali ngitsho lasemabhanga okutsho ukuthi abantwababo balakho ukuxotshwa esikolo. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Benedict Ndlovu ohlala emafeha.
Inkinga ikuthi esikolo sakithi bavuma ukubhadala amadola amaranda abavuma.
Kungani besenza njalo?
Angazi bathi amadola lamapula aphansi kakhulu. Njalo labantwana besikolo vele abafundi kahle lamatitsha ashota esikolo.
Bangakabakho aba esikolo abantwana?
Uyi-1.
Ngufombani kumbe ngugrade bani?
Grade 5.
Babhadala malini?
$15.
Uyatsho ukuthi kabafundi kuhle abantwana babalisi bayasilela kuyini kahle kahle okuhluphayo?
Ukuhluphayo ekhaya nganona yimali. Babali bathi lawo imali yakhona yabincane abayiphiwayo.
Kusiphi isikolo lesi?
Emafeha Primary.
So kusasa zivulwa-ke njengoba usithi kawulayo imali uzakwenza njani?
Uzahamba kuphela ngizayidinga lapho enzayitholela khona khona lapho enzabhadala.
Ngaso zaxotshe?
Bengamxotshe uzabe hamba kuphela. Baxotsha vele abayitela.
Ubungelazifuyo ongazithengisa mhlawumbe uyithole imali yomntwana?
Hayi, izifuyo nginazo.
Awusoze uthengise?
Ngizazama ikuthi lawo ukuthi bezobethenga abantu babekhalakhala la besithi imali yakhona yikho.
Omakhelwane bathini labo abanye abalabantwana abaye esikolo?
Abakhala la njengakhona okantana bayaxotshwa bathi imali yakhona ihlupha njengokuthi beyalo abantu abaningale bathola amadola amarandi lamapula.
Kungani bengathi nxa uletha amarandi uletha amarandi abe lingana le-US dollar kumbe uletha ipula elilingana le-US dollar lonela?
Angazi bayala vele abalivumi.
Unkosikazi Benedict Ndlovu isakhamuzi semafeha.
Abesifazane beZimbabwe basungule umanyano we-Women Electoral Convergence 2018 ngempelaviki lapho abaphawule umkhankaso we-Her Vote Wins 2018. Lumkhankaso usungulwe ngenjongo yokukhulumisana, ukufundisana lokukhuthazana ukuphatheka kukhetho bencintisa langokuvota ukuze baphatheke ngokugcweleyo kukhetho lomnyaka ozayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bekungabizozwayo emkhosini lo kuculwa kugiywa abesifazana bekhuthaza ukuba ukhetho oluzayo luka-2018 luqhutshwe ngokuthula ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF hatshi udlakela. Obebona ngezokumanyanisa abesifazane unkosikazi Priscilla Misiya Irambu imshonga we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube uchasisa kabanzi ngokubafuqe ukusungula lumkhankaso.
Sifuqwe yinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu kupolice party uwedwa akusebenzi. Kungcono sibambane izandla sithi lo nxa esitsha omunye abekhona ezama ukuthi agule umlilo ngoba sibonile ukuthi singabe siloke esinje sizabe siloke sisilwa sikumakhona yethu wona lawo kodwa akusenze kusiphutshele.
Ekhuthaza ukusebenzelana kwabesifazane elizweni lonke hathi uqakathekisa ezamabandla lezombusazwe
khonokho ukuthi bahlezi bonke namuhla bathi nxa omunye sithi uhlabela utshangileyo omunye uhlabela umduro omunye uhlabela ukhuphe omunye uhlabela umankomo omunye uhlabela ubithi yikho ukuqalisa kwangikhona khonoko ukuthi sitshengise abantu ukuthi thina asikhethani ngokuthi ungaphi udaba yikuthi nxa ungumfazi ungayenzani ukuthi sidose umfazi khonoko esikwenzileyo yikho sibavumele ukuthi babuye begqoke ama-t-shirts abo
umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party PDP unkosikazi Lucia Mathibenga laye upha umbono wakhe ngalumanyano
sinanzelele ukuthi nxa singayekela ukwenza njalo ukuthi sibambane senze into nye sizwisisane bazabe lokhu beyihlinza beyidla inyama silokhu esikhangele
ethi mhlawumbe zingafezeka izifiso zabesifazane zokungena ezikhundleni zaphezulu
singayekela ukuqalisa ukuzama ukuthi abomama basebenze ndawonye akusoze kwenzakali zamele siqalise somewhere and siqala ngemihlangano enje so
umsekeli womkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe nguye oze emele ibandla lakhe
isikhathi esiningi kuthiwa lapho kulabomama abaningi i-corruption iba phansi so yikho sifuna ukuthi indawo eziningi kube labo mama abanenkozela ukuthi i-corruption le eyiyo sidilize umkhono weZimbabwe iphele ngokuthi njengabomama nxa kulodube ekhaya abantwana kabakhali besithi baba baba abantwana bakhala besithi mama mama yikho-ke ngithi kumama weZimbabwe sukuma usapoti omunye umama
abaphatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abesifazane abanjengonkosazana Thoko Mache baze ukuzasekela lumkhosi
asikwejwayelanga lokho ukuthi sibuye singobomama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umjuru sithi yebo mama kungasukuma ukhuphe sithi yebo mama akasikwejayelanga
bezikhona leziphathamandla ezimele abesifazane asesebatsha ngaphansi komkhankaso we-#SheVote2018 esinye sakhona kungunkosazana Sibonokuhle Buhlungu
2018 isikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe lingavumi ukusala ezindlini lingavumi ukuthunya lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga ukuvota lilungelo lakho
abaqoqe ukuphawulwa komanyano we-Work 18 bathi benze lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane yibo abalenani elikhulu elizweni lababhalisa amagama ukuthola ilungelo lokuvota kukhangelwa ukhetho luka-2013 babe isilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu lambili ekhulwini 52.48% kusitsho ukuba yibo abangaletha inguquko kumpumela yalo ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Live Talk namhla siqoqa ngophenyo olusanda kwenziwa oluveza ukuthi abantu abaningi bayamethemba uMongameli Mugabe ukwedlula amabandla aphikisayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Kufe abantu abayisithupha ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwendawo yokudlela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Phakathi kwabantu laba kufe isiphathamandla sebutho lakwele Somalia uGeneral Abdi Bashir Aden.
Inkokheli yamazwe womanyano we-European Union yamukele ngenjabulo ukunqoba kukamnumzana Emmanuel Macron kukhetho lokudinga umongameli wakwele France. Akade encintisana laye uMarine Le Pen ubekhankasa ngokuthi ufuna ukuthi ele France liphume kumanyano we-European Union.
Odokotela benhlanganiso yakwele Melika i-Eye Operation of Hope basisibhedlela sempilo Central kobulawayo lapho abakhangelele ukuhlinza khona abantu abangamachumi amathathu lasithupha abalindebe ezidabukileyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umqondisi we-Operation of Hope uDokotela Jennifer Moore ubike ukuba kulequla labo dokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lumsebenzi abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazoqala lakobulawayo ngoba benanzelela ukuba abantu bahamba umango omude ukuyohlinzwa eHarare. UMatron Sibusisiwe Faith Ndlovu, isikhulumi sesibhedlela sempilo Central Hospital, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi ayisikhombisa, kodwa phakathi wabo abangamachumi amathathu lasikhombisa yibo abazahlinzwa ngoba abe Operation of Hope bazaba kobulawayo okwensuku ezinhlanu kuphela.
Abazelwe belendebe engahlangananga lemlonyeni phezulu lapho sithi palate okuyabe bezelwe kungazange kuhlangane yibo abazoba operator bebancedisa ukuthi bavale kuvaleke ukwenzela ukuthi banelise ukubana bakhulume kuhle badle kuhle bengahitshwa. Sikhangelele ukuthi u-operator ama-patients afika 36.
Unkosikazi Anastasia Gumbo osuka eLupane eDandanda uthe umzukulu wakhe uNatasha Moyo wazalwa elalesi simo.
I-problem kade layo waqala walungiswa phezulu, wayedabukile phezulu la, wazalwa enjalo. So kwasala phakathi la, namhla kade bezovala phakathi la okokuthi abantu laba baloncedo olungumangalisileyo. So mina ngivelela eLupane eDandanda komthenjwa village, isikolo yisefula.
Kuthi unkosikazi Silethubuhle Mkandla osuka elokitshini lenketha kobulawayo yena uthi indodana yakhe uAndiswa Nyoni uhlinzwe umlomo nyakenye lamhlanje uhlanganisiwe ngaphakathi komlomo.
Uqala waye operate i-cleft lip, kathesi bamdokuze operate i-cleft palate. Uhlelo lolu luhle kuthi abangenamali ngoba luyasinceda kakhulu athesi umntana osehlanganisiwe.
Uhulumende weZimbabwe bebambisana lenkampani yeShapes kunye lenhlanganiso yeRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso yeOperation of Hope isike yahlinza abantu emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye aseAsia, njalo inhlanganiso le ilabodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlangene lemithi. UDokotela Mo uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisifica munemubili lamachumi amahlanu abazala eZimbabwe ngelanga oyedwa uzalwa elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ethi umntwana ozalwa elalesi simo ukhula ebhekane lobunzima obugoqela ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okugcina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa. UDokotela Mo uthi abapheleli ekuhlinzeni kuphela kodwa bayafundisa odokotela labongi beZimbabwe ngalesi simo uhlelo olwasungulwa nguyise uDokotela Joseph Clawson owaqala lihlanganiso. Okwamanje ubhoda lamazwe womhlaba efundisa odokotela labongi ukuthi indebe lesilakalaka esidabukileyo sihlinzwa njani. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eMpilo Central Hospital, nginguNompumelelo Moyo.
Izigodlo zabameli bamazwe atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika abaseMelika zithole ithuba lokutshengisa uZulu waseWashington DC amasiko azo ngempela viki edluleyo kuhlelo olwenziwa minyaka yonke phansi kwesihloko esithi Passport DC. Isigodlo someli weZimbabwe asiphathekanga kuhlelo lolu lonyaka kodwa unkosikazi Tsitsi Matsongwe, umqondisi wenhlanganiso ye-Uthando Theatre Productions, ubambisane lenhlanganiso ye-Passport DC ukubukisa amasiko aweZimbabwe kulolu hlelo. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Abundance Mthori, omunye wamalunga eqembu lomculo elivela eZimbabwe elemukomba elizethokozisa uZulu kumlo umkhosi.
Yeah, lati ngoba sakuthakazelela isikhathi sonalesi ngoba lati sisuka futhi eVictoria Falls lapho lati silawo futhi amanye amalanguages ethu kuhlanganisele isiNdebele, iNambia, iTonga, lobale. So yiyo lati futhi eminye yezinkulumo esilazo esizama ukuthi abantu bebezisise futhi kanye le manzi yakhona. So yikho esikulethileyo lapha ethi.
Awungitshele kubaluleke okungakanani kuwe ukuthi abantu abadabukela kwamanye amazwe bafike kuhlelo onje ngalo ukuthi bafunde amasiko ethu?
Kuqakathekile ngoba yikuyazisa thina esilakho lathi okutholakala khona eZimbabwe and kuyisigaba esiqakathekile kakhulu ukuthi siyazise umhlaba wonke nalezi zonke indawo esikhona nalapho esivela khona, umumo wakhona kuminjani, abantu bakithi thina silobudlelwane obunjani. So yini iqakathekile kakhulu kuba le isikhathi esinjengasona lesi.
Ngizwile ukuthi mina benihlabela kuhlelo okuthinayo eNew Orleans. Bekunjani khona? Bathi i-jazz festival.
Yeah.
Bekunjani khona?
Festival besikhona ngale eNew Orleans. Ibindawo enhle kakhulu ngoba lati sikwanisa ukuba lesikhathi sokuthi sikwanisa ukuhlangana labanye abaculi bakhona phana eNew Orleans abayibo abakhulu kwampana abayaziwayo, sakhona ukuhlangana, sakhona ukwenza ama-collabs, sachaya sonke, akube kuyisikhathi esihle kakhulu and wonke ama-fans ethu bakuthakazelela kakhulu, bakholisile leyo festival.
You've had a chance inhlanhla lokuthi u-travel esingathi umhlaba wonke jikelele. Ulasi isiluleko naso ukunikeza omunye osakhulayo abontanga labo abalesifiso sokuthi bafike la kwele Melika bayohlabela batshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi amasiko ethu anjani.
Yeah, khonoko kuqakathekile kakhulu ngoba lathi singathi kwabasakhulayo kwabafuna ukuyenza ezomanzi lezi njengathi kuqakathekile ukuthi lathi siyale sinjani isiko lethu, sale silibambile, sale siphakamisa iflag yethu. Le masiko ethu atshene eZimbabwe ngathi uvela ngapi, emashoneni, esiNdebeleni, konke even esiTongeni, esilobaleni, lakithi konke.
Lo ke bekungumnumzana Abundance Mthori, ongomunye wabaculi beqembu leMukomba elibelithokozisa uZulu emkhosini wePassport DC khonapha eMelika.
Inhlanganiso ehlose ukuguqula impilo yabesifazana eZimbabwe abasendaweni ezithiyeneyo zomhlaba ezimimbokodo yethulwe ngokusemthethweni eJohannesburg ngempela viki, kubika uBenedict Nhlapo.
Bekuyintokozo enkulu kubomama beZimbabwe abebehlangene eHillbrow eJohannesburg ngempelaviki emkhosini wekephula ngokusemthethweni inhlanganiso yembokoto. Umgcinihlalo walenhlanganiso unkosazana Victress Matutu utshela bebebuthene kulumkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabomama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthi inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke, kukoqela kwezempila kahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekulo umcimbi. Ubhala ubona ngokoko kwenhlelo zalihlanganiswa unkosazana Britain Dlovu utshela iStudio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zembokodo emazweni abakuwo. Uthi kulomcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamathapawe, abanye ngama forever living, yakusiza kusiza zonke singomama nanoma ngubani. Thina into esihlosileyo yikusizana singomama. Besinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama sponsor noma yini sibe nama projects ngaphakathi. Sina bomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe sibe ndawonye bakwazi ukusiza kahle.
Uniki esincube nabaculi bevangeli ocula umculo womdabu uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulomcimbi.
Abe kakhulu lana emcimbini oyenza imbokodo ngoba into abayenza umama inhle kakhulu. Ngibone futhi nako kuyathinta abanye abantu ezinhlizweni ngoba ngibona abanye bekhala, okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele balosizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezoxhasa ukusungulwa kwale nhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ubekulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlangana nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile. Okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezabafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Inhlanganiso yezim imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga alenhlanganiso, bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Nale Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngiwuBenedict Mhlapo.
Zemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela uwenzakale ngempela viki edlule emdlalweni wenguqu esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League leminye njalo imidlalo.
Iqembu lengezi Platinum libuyele phezulu engalani yemiklomelo ngemva kokunqoba eleJapani Mine ye-1 kanya ngomgqibelo, kwathi iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki ele-Highlanders laba ngoshikilo bhanqa 0-0 lele-Chapungu. Iqembu lengezi Platinum Stars lilemiklomelo eli-13 okulinani liphethwe liqembu le-Highlanders elihlezi endaweni yesibili kanye neqembu le-Haumine elihlezi endaweni yesithathu, kodwa ilengezi likhokhela ngoba lihlohle kaningi. Impumela etshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi ngeyomdlalo obuphakathi kweBantu Rovers Leada, wona ophele iqembu lebantu linqobe nge-7-2 enkundleni eluveve ngomgqibelo. Phambilini kwalomdlalo iqembu lebantu Rovers belinqobe kanye kuphela emidlalweni eyisithupha, njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda.
For the team man, kuyasinceda just because we're going to have a chance.
Iqembu le-Leada lidlale lingela abaqeqetshi balo ngemva kokuma bemiswe umsebenzi ngumnikazi waleli qembu Walter Makaya owebandla le-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ngemva kokudliwa kwaleli qembu ngele-Dynamos emdlalweni olandelwe yilo owangempela viki edluleyo. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze ukudana phezu kwesenzo leseqembu le-Leada esukuyadlala le qembu leBantu Rovers lingela abaqeqetshi. Njalo umbiko okhitshwe inhlanganiso le ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PSL ngokwenza kwalolokhu. Abaqeqeshi beqembu le-Leada bakhokhelwa nguJairo Stapera, yena osekelwa ngu-Eliot Matsika, kuthi oqeqesha unozinti nguThemba Sibanda, njalo bonke laba kababuyanga koBulawayo. Imanager yeqembu uMnyaradzi Sinani nguye obehlezi ebhentshini, kwathi uchairman weqembu Everson Jatambutsa nguye okhulume lentatheli ekupheleni komdlalo, kodwa lakho sezisenza okokumlandelela emoteni yakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo lingayikatshana liyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Azibe wophe magama wakho.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.